Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 12 kumpandula 2019 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu masehlile sesishile, kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into azenzayo elapha emhlabeni. Tunasimazi njenge Pan-African giant.
Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namuhla ngesikhathi kulokuphitizela bevangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe.
You'll be back at Rufaro to do body viewing on Saturday. The dignity.
Lanxa abomdeni kaMgabe besithi kumele abekwe emzini wakhe, lokhe kungakacaci kuhle ukuthi uzancwatshwa ngapi, ingoba kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lomdeni wakhe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters ele-South Africa belilomcimbi namuhla lapho elincome khona uMgabe njengeqhawe elavela abantu umhlabathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulimale abantu abambalwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bezanu-PF bephithizela bebangisana ukungena enkundleni le ukuyabona isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama uyalandisa.
Amapolisa athwala nzima ukulondoloza umumo wabantu befuqana lokunyathezelana bebangisana ukungena ngentuba obekumele bangene ngayo enzikini yenkundla yeRufaro Stadium besuka emabhentshini. Abalimeleyo bebethwalwa ngabenhlanganiso eye Red Cross. Omunye wabayevalisana lomuyi uMgabe ongathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngokumenze weza enkundleni namhlanje.
Ngibuhlungu kakhulu ngoba konke okuselizweni, inhlala kahlele eselizweni lendaba yenkululeko, ukutholiswa amathuba okuyathola imfundo ezikolo, konke ngumgabe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabasakhulayo e-Citizens Forum uLonias Rozima Joni uveze udana wakhe.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu masehlile sesishile, kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into azenzayo elapha emhlabeni. Thina simazi njenge Pan-African giant, wayencedise ekhuluma nje ngaphandle kwelizwe kumbe ngapha eZimbabwe, ekhuluma ngento zoku ukuthi abantu abamnyama beke bebenawo empowered. Kodwa outside that, we also know him, siyamazi njenge-political lead. And engu-politician, wayenza ama-mistakes amaningi. And wayenza into ezi-right eziningi.
UMajoni uthi lanxa waba lamaphutha akhe uMgabe, okuqakathekileyo manje ukuba kukhangelwe phambili.
Kodwa kunama-mistakes awayenzayo, siyazi into zokulala ukuthi ufa kwayenza abantu egugura hundi, lokwezinye izinto ezinjalo. Into ezokuthi even abanye abantu abakhona lapha emhlabeni bayahlukumezeka kakhulu ngakho. Kodwa thina sithi malokhu sokudlulile, kumele sikhangele phambili. Sithi yebo, wayenza ima-mistakes ona leyo, kodwa kumele sihambe ngempilo zethu njengabantu abamnyama, sibone ukuthi phambili singakwenzi futhi, kumbe abanye abazobuya ngemva kwakhe babe ngabantu abangasoze beyenza ama-mistakes awayenzayo. And siyamazi nje ukuthi even outside iZimbabwe umuntu owayehloniphekayo kakhulu.
Unkosikazi Grace Mugabe, izihlobo zakhe lezomufi leziphatha amandla zikahulumende bebekhona embuthanweni weRufaro. Kusasa uZulu uzoba njalo lelinye ithuba lokuvalelisana lomgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukudonselana phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakomgabe ngalapho uzabekwa khona umgabe kuyaqhubeka. Isikhulumeli somdeni wakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi umgabe kasoze abekwe eHeroes Acre. Umhlangano bekhona phakathi lo kukaMnangagwa lo mfelokazi kaMgabe unkosikazi Grace Mgabe namuhla ubikwa wehlulekile ukuphuma lesisombululo. Kubika intathele zindaba yethu uGibson Bebe.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethekele emzini womufi ezokhalela imuli le ngemva kokubhubha kwayengumongameli uRobert Mgabe ngeviki edluleyo. Umnangagwa ubuyele eziphathamandla zikahulumende ezebutho kanye lezebandla lakhe leZANPF eBlue Roof eBorodale. Umnangagwa ucine esiba lomhlangano lemuli yomufi bezama ukuphuma lohlelo olucacileyo lokuthi uzabekwa ngapi. Uhulumende ubikwa efuna ukuthi umgabe angcwatshwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre, kodwa imuli yakhe ibikwa ifuna abekwe lapho adabuka khona kozwimba. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kwalo mhlangano, isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi akukabi sobala ukuthi umufi uzabekwa ngapi.
You'll be back at Rufaro to do body viewing on Saturday. The dignitaries
siza kuya enkundleni yeRufaro Stadium lapho uZulu azavalelisa khona umuyi. Abahloniphekayo labo bazathola ithuba lokuvalelisa ngomgqibelo eNational Sports Stadium. Sinikeza uZulu ithuba lokuthi avalelise umongameli wayo. Kodwa kusukela lapho imuli yakomgabe yiyo ezabe izikhokhela uhlelo sisiya phambili.
Umzukulu kamuyi wake waba ngumphathintambo wozokwemba umnumzana uTa Chidakwa uthi wenza okuningi okuhle okumele kubukwe.
In the time allocated to him by his almighty the Lord.
Akasikwamukeleni bantu bakithi, sonke samthanda silesizathu sokumthanda.
We have cause to love him. Let's continue to love him even in death.
Umongameli Mnangagwa uthe kulenkokheli zamanye amazwe ezedlula ichumi labanye abahloniphekayo abake bakhokhela abangasekho embusweni iningi labo elilobudlelwano obuhle lomgabe abazabuya ukuzomvalelisa.
Ukuzabuya uThabo Mbeki owe-South Africa, uJoaquino Chisano owe-Mozambique, uKenneth Kaunda owe-Zambia, uRupia Banda owe-Zambia, uFestus Muhayi owe-Botswana, uthi umsekeli kamongameli owe-Ethiopia, uDenele Nikunemu.
Vice Prime Minister Ethiopia, Gemeke Mekonene.
Engumphathintambo ugatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube uthe loba umgabe waba lamaphutha uZulu kumele akhumbule okuhle akwenzayo.
Nengakwenzayo isikubongayo namhla njengeyo yemfundo njengokunika abantu umhlaba nokunyeka okunjalo.
Umgabe wabusa ilizwe kusekela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse waze wagwenqulwa ngumnangagwa encedizwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ubikwa ebhubhe ebuhlungu ekhonona ngendlela akhitshwa ngayo embusweni. Inkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC ezigoqela uNelson Chamisa, uTendai Biti loJob Sikhala lazo zibuyile ukuzokhalela abemuli. Ngimele iStudio 7 seHarare nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo somdeni wakomgabe esokuthi umnumzana Robert Mgabe uzangcwatshelwa emzini wakhe kozwimba hatshi eHeroes Acre. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi balokudana ngalokho ngoba umgabe ubemele angcwatshele emalibeni amaqhawe, kuthi abanye ngabathi kulungile ukuthi abekwe emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Omunye wabakhulumele Studio 7 unkosikazi Sihle Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi uMgabe akasoze abekwe eNational Heroes Acre yena kunguye owayeqalayo.
Khona kuyamangalisa ukuthi nxa kuthiwa uMgabe kayilale eHeroes Acre, pho iHeroes Acre yakhona ngikabani, ngiyokwenzani?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Bruce Ndlovu uthi kavumelani lalokhu. UNdlovu uthi ubona kungafanelanga ukuthi isifiso sikaMgabe sihlonitshwe ngoba ebhubhe engumuntu othukutheleyo, ngakho uthi kumele abekwe eHeroes Acre.
Ngasicabanga ukuthi kukhona umuntu, ifamily, even umuntu asemsebenzini wakhe loba kuyiwuphi, ifamily has an upper hand. Ifamily nxa isithi umuntu ahambe ekhaya, kahambe ekhaya.
UMnumzana Lindelani Sithole yena uthi isifiso somufi lomdeni wakhe kumele sihlonitshwe.
Okay, mina mbona ngani indlela abakhipha ngayo umongameli esihlalweni sakhe. Mina mbona ngani kungcono ukuthi bayembeka as a family kube private, ngoba ekumkhipheni kwabo batshengisela ukuthi babengathabi ngento ayenza esasengumongameli, okutsho ukuthi vele khombisa ukuthi bona njengebandla bayibona ngani kasafanelanga ukuphatha umsebenzi weZANU-PF. So bangcono benjani? Bemekele aziphumulele kulapho akhethe khona.
Kusenjalo inhlanganiso ezehlukeneyo koBulawayo bezihlangene namhla zizama ukudinga indlela zokuletha ukuhlalisana lokukhumisana umlotha elizweni, iNational Healing ngesiNgisi. Inhlanganiso lezi zigoqela iHarbour Cook Trust, iBulawayo Progressive Residents Association, iCitizens Manifesto, iMthonjeni Women's Forum lezinye. Abanye babakhulume kulumhlangano bathe kuyadingeka ukuba kulungisiswe udaba lombhuqazo weGukurahundi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, abantu abaningi basele bebambe owangaphansi ngemva kokubona indlu kaMugabe ebizwa ngokuthi yiBlue Roof. Bathi indlu le kwadlaliswa imali enengi eyayingasiza ekwakheni izikolo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bamangele bebona imifanekiso yesakhiwo sikamuyi esihle okumangalisayo. Bathi akuhambelani lokwenzakala ezikolo elizweni lonke jikelele, ngoba izikolo ezinenyi zikusimo esibi. Bathi kunzima kakhulu ukuqathanisa izikolo zemfundo ephansi lemfundo ephezulu lendlu yakhe eseHarare. Engakabi ngumongameli uMuyi wafundisa ezikolo ezimbalwa eZimbabwe laphandle kwelizwe. Wafundisa eHope Fountain, eMpandeni High School, eZambia lakweleGhana. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Patrick Ndlovu uqathanisa indlu kaMgabe lezikolo kanye leholo lababalisi.
Enxasikhayele umuzi kaMuyi uPresident Mugabe lothiwa iBlue Roof, cabangela imali yasebenzayo lapho kusakhiwa lowo muzi. Bese sithi enalo baba owayengumbalisi, abantu abathiwe wathuthukisa ezomfundo kweZimbabwe, sikhanyelele lezikolo elizweni leZimbabwe, ayawuhambelana. Engumuntu oyethanda imfundo, abathatha leyo mali phela wakhe izikolo, wakhohlela amatisha. Ngoba kuyakhanya sibili ukuthi masikhangela isimo sezikolo leseBlue Roof ayawuhambelana. Singatsho ukuthi mele ahlale emaxokovaneni, kodwa lani indlu lesimo sezikolo ikakhulu ngapha eMadebeleland yajingisela sokuthi ube ngumuntu ongalandaba lemfundo ikakhulu ebantwini beMandebeleni.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lo Ndlovu.
Blue Reef itshengisa umbwana umongameli lodazilayo ube ngumuntu oselfish. Uyakhe inkalakata yomuzi, uqede imali eziningi eselatshiswa, kodwa ungakhangela izibhedlela, ukhangela izikolo kufile. Yikho ze wayelatshiswa ngaphandle, abantwana bakhe bagcine befunda kuma-private schools, bayaqedisa ngaphandle loyintombazane. Kuyakubonisa ukuthi uPresident othengala confidence lento lelizwe alibusayo lento zakhe. Usubonile lubaba kulusizi ukuthi kufakwa kubongelwa, kodwa hayi yena uthiye wonile. Yike sizamkhumbula ngakho.
Osakhulayo uBakhizanani Dube uthi isimo sezikolo uma kuqathaniswa lendlu kaMuyi uMgabe kuveza obala ukuba wayengelandaba lezemfundo loba engumbalisi.
Yabona nxa ukhangela iBlue Roof kuyakhanya ukuthi lona ngumuntu sibili owazinika isikhathi sokuyenza, kodwa nxa ukhangela izikolo unanzelela ukuthi zilahlelelwe njalo ngumuntu wayengelandaba lazo. kodwa le ndaba lalapha ahlala khona echiyo kunye ngaphandle kungalungisiswanga ikweze wahamba uyiboni njeyana nje lezikolo zisala zinjalo
olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephati Mzacangulube uthi umuyi ube lihlazo kwezemfundo ngesimo sezikolo ezweni uma kuqathaniswa lendlu yakhe
masikhangela indlu kaMgabele uthiwa iBlue Roof ziqathanisa lezikolo ezisemaphandleni kakhulu kithi ngapha eMathibeland amaklasi abantwana akhiwe ngodaka afulelwa ngotshani othisha bahlala ezindlini zotshani njalo kutshengisela ukuthi imali beziphuma ezegovernment wazinye zedevelopment ihulumende egoqela yena uMgabele njengoba iyinhloko yahulumende efake esikhwameni sokutshengisela ukuthi izimali eziningi beziphuma kufuze zilungise izindawo but lo uhulumende wethu ubegwinya imali ezifake esikhwameni sakhe esiyakwakho ubukhazikhazi lobo esibonayo njalo kuyukuthi lalaba abangaphansi kwakhe bazagobha wona lobukhazikhazi ngoba indlu yakhona indlu ekhanya imangalisa wonke umuntu bazaba lesifiso sokuthi bebona lokhu kwenziwa uRobert babe logqozi lokwenza into engalunganga yokuthi labo batshontshe imali bayezakhela abakufunayo
umnumzana Ndodana Moyo laye uthi indlu kamuyi uMgabe iveza ukuba ube ngumhuquluzi wenotho abafundi bengelandawo zokufundela
ngiyasithanda isitsho samaNdebele esithi okulempondo akufihlwa emgodleni nanku ukufa sekumtholile ubukhulu uMgabe obelimenemene umhuquluzi wenotho nansi iBlue Roof ivucwazicwazi ungani kusezulwini izikolo zeZimbabwe zikahulumende abantwana bahlala phansi kwezinye izindawo akulazitulo emaphandleni bahlala ematsheni etshontsha umnotho wethu welizwe ithimba yethu esiyathengisa abantwabethu behlezi ematsheni yena kuyivucwazicwazi asilama science schools asilama laboratories elizweni kodwa umuzi wakhe ngithilo ngathi ungathi kuhlala ingilosi ube ngumhuquluzi wenotho
umuyi ubhubhele kwele Singapore eleminyaka engamachumi ayisichiya ngalolunye lanhlanu 95 uchayelwa ngabanye ihlombe abathi wathuthukisa ezemfundo ilizwe leZimbabwe laziwa ngokuba labantu abanenyi abafundileyo loba nje abaqeda izifundo emakolitshini bengatholi imsebenzi umuyi uchiye ikhosikazi lakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana labazukulu ubedume ngokukhuluma isilungu ebesiphuma ngamakhala akwaziwa ukuthi uzangcwatshwa ngapi ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuhlaziya imbali kaMgabe sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uMgabe uzakunjulwa ngokwabela abantu umhlabathi lokuqhakathekisa ezemfundo
wavulela wonke umuntu ayefuna ukufunda wafunda yikho ke ubona iZimbabwe sacela sokuthi abantu abafundile kakhulu lapha kwele Africa iphinde futhi ngimcabange ngendaba yokuthi kona whether it was by hook or by crook umhlaba wagcina usuvuyile ngiyakwazi bakhona abanye abaza ukuthi hayi kwasekwenze politics phelabana kwasekuyi-MDC wayesene pressure yibo agcina ukuthi hayi abathatha umhlaba abantu kodwa engikuthoyo ukuthi ngabe wayengafuni umhlaba uthathe wayengakwala ngoba nguye ngumongameli njalo engucommander in chief kodwa ngenxa yokuthi kona wama wahamba wadefenda even uma international event kuwo-UN bezama ukuthi bemchodoze wama ngendaba yokuthi hayi umhlaba ngo-anti amnyama ibani bathatha into yabo khonokwana yinto engiyakhumbula ngoba kathesi siyalima siyafuya senzani so yizinto engizahlala ngizikhumbula ngendaba le abayilima uRobert Mugabe
Baba Ndlovu lina ku-MDC njengamabandla aphikisayo lizamkhumbula ngani
yeka ngisoze ngikhulume kakhulu ngimele MDC ngoba ngingaso sikhulumelisayo kwamanje kodwa ngizakhuluma njengenzalo yakwelakithi lapha eMandebele uMgabe akulanto enhle esizamkhumbula ngayo ngaphandle kombhuqazwe wokubulala abantu bakithi ngaphandle kokudiliza i-economy ngaphandle kokutshontsha umbuso kuJoshua Nkomo akulanto eyodwa nje cha esingamkhumbula ngayo uMgabe enhle. So waqeda abantu bakithi kazange axolise lokuxolisa kusasa. Yikho ke akulanto enhle esiyibonayo thina enziwa umgabe. Yebo kambe kungakhulunywa ke nge-education ukuthi yaba free primary. Njengomuntu wayekuhulumende yikho kwakumele akwenze phela imandate ayiphiwe naleyo. Kodwa ke wayebulala i-education ke yaphelela e-primary ke ngena le minyaka yama-80s kusiya ku-90s kusiya kuma-2000 ke akula education esiyibonileyo. Sibona abantwana sebethwala nzima sebesehlule ukufunda, sibone i-infrastructure ezikolo idilika. Uhulumende kamgabe wehluleka ufana lenalo ukhona kaMnangagwa lokho ediliza esehluleke siya phambili. Yikho-ke ngithi thina asinike simkhalele umgabe laba balenyembezi zokudlalisa abazamkhangela, kodwa thina-ke engizizalwane zalapha emathebheleleni akula nto enhle eyodwa esiyibonayo eyenziwa umgabe.
Baba Chuma, kulokudonselana phakathi komndeni wakhe lemuli ekuthini kumele abekwe ngapi? Abakwabo bathi bamfuna kozwimba, kanti uhulumende uthi kumele ayetabeni e-Heroes Acre. Uthini ngalokho?
Ungakhumbula amazwi akhe yena ubaba uMgabe esaphila, siyabeka ubaba uTekere. Ubaba uTekere laye hayi angifuni ukuya khonale. Umgabe wathi hhayi, ofileyo owezele esebenzela i-state kasoze azitshoyeni ukuthi na ufuna ukungcwatshwa ngathi, ngoba umzimba wakhe ngowethu, umoya wakhe kuphela yiyo okankulunkulu. Kwaba njalo. Manje pho kathesi angazi osho ukuthi ngile kuyini, kodwa kungafenani. Yabona i-problem ewuyekela umuntu abuse for iminyaka eminingi kangaka yiyo esikhoze i-confusion ebadaleni basezuma ngayo. Sebona ngazathi into leyo ngiyabo ilizwi leli vele belingelabo, bengahambelanga ukuthi ngabe ubaba uMgabe kakhitshwanga ngoba kwakungena omunye olalong from 1980 kuze kuchina u-2017 obesima kwabane Heroes Acre engenisa abanye engenisa abanye engenisa abanye then yena ekuqineni ayimele afuna ukungena kwabana. Uyabona kuyabe sifana nalokuthi kona abantu kabe silandela uJesu, silandela uJesu, silandela uJesu ekugqineni uJesu hayi mina I'm a Muslim. Yabo isho selizima lokho kana yibe besilandela kube silandele uMuhammad Ali, silandele uMuhammad Ali, silandele ekugqineni uJesu hayi I'm a Christian. Andiwoni ke sokukhombisa abantu yikho kona ke okufana naloko osebenziwa ngabakomgabe layo ubaba uMgabe nxa ukuthi ngiyakutshoyo.
Baba Ndlovu,
khonokho sikubona kusenzakala yikulwa kovele kukhona ku-G40 lakwi-Lacoste. Abe-G40 sebesithi sokuyisikhathi sokuthi siphindisele. UMnangagwa ufuna ukuyakhuluma izipitshi-ke phambi kwesidumbu sikaMgabe, hathi kasifuni ukumnika lona lelo thuba. Yindlela abayenzayo bese befuna njalo ukuthi bakwenze khonokho ukuthi banegotiyethe labo Mnangagwa laba abaphandle kwelizwe ama-G40 ababalekayo, kuthiwe kabangetheswa macala kabaphenduke babuye ekhaya. Mboneni kathesi nje badlala i-politics yabantu bezanu-PF ama-faction wonke naleyo ebusayo eLacoste naleyo eyakhitshwayo lo mgabe e-G40 ama-factional fights abo lawa angenani labantwana beZimbabwe. Ukuthi uzangcwatshwa ngapha uMgabe kasikudingi, mbuze ahambe e-National Heroes Acre naleyo bekhuluma izipitshi phambi kwesidumbu sakhe. Asilandaba, ngibuze akalahle ebhalwini njengoba sesizwe kathesi ukuthi ebeyinduna lakho, kasilandaba lakho. Kodwa kokwenzakala izimpilo ezinje ngama-factional fights akhona-ke kwezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu, lilunga le-MDC, ubekhuluma endawonye lelunga le-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma. Ibandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Economic Freedom Fighters belilo mcimbi wokukhumbula uMgabe namuhla, lapho elimncome khona njengeqhawe elabela abantu abansundu umhlabathi njalo. Lithi uhlelo olufanayo kumele luqhutshwe kwele South Africa. Abakhulume kulumbuthano bagoqela ababeyiziphathamandla kuhulumende kaMgabe kodwa asebabaleka elizweni, umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Patrick Jiwawo. Kukhulume njalo iziphathamandla ze-EFF ezibalisa umkhokheli waleli bandla umnumzana Julius Malema, umnumzana Mbuyiseni Ndlozi kanye lomnumzana Floyd Chivambu. Ubona abancome inhlelo zikamufi besithi wayethuthukisa impilo yabensundu. UMalema uthela nxa wayelamaphutha uMgabe kunengi akufezayo. Asizweni amazwi yakhe.
Tata EFF tata! Long live the fighting spirit of Robert Mugabe, long live! Long live the fighting spirit of Robert Mugabe, long live! Au Robert Mugabe. Mugabe. Robert Mugabe. Au Robert Mugabe. Au Mugabe. Au Mugabe.
Umholi webandla le-EFF lapho umnumzana Julius Malema ekhuluma embuthanweni owukhumbula umgabe abawenze namuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Zenzo Nkomo ingcweti yecubungula ezombusazwe.
Kufanele sibheke imbali ye-EFF. La esuka khona i-EFF iqale yavele yagxila phezu kodaba lomhlaba ngoba ibona ukuthi i-ANC ayiwuphakamisanga kakhulu umhlaba kubantu be-South Africa. Yakhelwa lapho ke itshengisa isibonelo sikaMgabe. Njalo sizakhumbula ukuthi ekuqaleni kwayo ike yaya eZimbabwe ubuholi be-EFF busiyahlangana nezano PF besiyahlangana noMgabe. Kusho ukuthi kunenge abakutholayo kumthombo kaMgabe. Ngicabanga ukuthi uma ngabe kuwukuthi bempraise behlabela ngaye bemthatha bemphakamisa bemenza iqhawe lokho bakubhekise kubo njengeqembu ukukhula kwabo ukuthi kugxile kakhulu kwimibono abahambisana layo njalo abacabanga ukuthi abasebenzela la eSouth Africa njengoba sibonile ekuvoteni ukuthi baye bazuza kakhulu.
Kodwa ulwazi bengabe belalo yini olokwephula kwamalungelo oluntu?
UEFF isuka ku-ANC. Amalunga wonke ka-ANC ayakwazi ukungcola kwezanu-PN. Bakwazi bekuqonda ukuhlukumezwa kwamalungelo eZimbabwe. Bakwazi beyiqonda i-Gugurahund. Ababhekanga izwe lasezwe, bazibheke bona njengeqembu ukukhula kwabo.
Yes, sesikhangela abakwamanye amazwe labo babebonakale bemncoma bebesithi nguye owayesenelisa ukumela amazwe aphetsheya.
Angazi ukuthi kungani bekhetha ukungakuqakathekisi ukubulawa kwabantu besiNdebeleni. Mhlawumbe kuswelakale ubuholi kubantu besiNdebeleni ukuthi kuyiphakamise lento. Sibona futhi bephinde abanye abantu bengena kuZANU-PF sekuyaqala manje ukuthi izinto eziningi bazithithe kancane kancane ezazisihlekile ababehlezi phezu kwazo bengafuni ukukhipha.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ku live talk lamhlanje siqhubeka ngokukhangela imbali kaMnumzana Robert Mugabe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namhla eHarare ngesikhathi kulokuphithizela bebangisana ukuyabona isidumbu sikaMnumzana Robert Mugabe. Lanxa abemoli kaMgabe besithi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi uzancwatshwa emzini wakhe akukacaci kuhle ukuthi ngempela kuza kwenzakalana njalo na. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.